So we seek out to send up a VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJunga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu, mhlaka 11 Ncwabakazi 2023. President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthembise izakhamizi zeDedele Victoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile sibili uba uChitadi, noma nje simhlonika sinathola ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. Ilethwa isiguquliwe.
Umthethondaba waphezulu owe-High Court namhlanje lahlele khatshana isicelo sowayeyinkokheli ye-ZANU-P F uMnumzana Xavier Kasukwere esokuthi i-statutory instrument A silahle ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo, kuculwa kugidwa kunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhubhele engozini yomgwaqo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthembise izakhamizi zeDede leVictoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yebandla lakhe egoqela intuthuko, ukuqeda ubusela, ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura wundi, uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo. UMnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwengula.
Akula into kayiholayo, uholisa khona le ma-tonarend ngapha ema-tetherend, akula lito efikayo. Akula into efika, abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bali more than 7 to 6 years, akula into bayitholayo, but ngale ema-tonarend bayathola.
Unkosikazi Lethiwe Shoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Banayo sabari kushuke sabari kumagori vakujaigwa vakuramisei ndiri kuti aten vana vekuhanjeka muzimbabwe vokaramba vona so ndiri kumusekenda ziri kuzingalo dzawanjirira zimuti agwake kuvira agwake vana vesivadzioke inyika ikarikwembo yakavetechii.
Uchanisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini, njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi kwaqa behluzisisa ivoters roll, engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Kusenjalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa.
Kanti ingono laphambili ingaphi? Ingono laphambili ilethwa lidombo ngalikhethe UMP weZanu PF lidombo elizafika phezulu konalo uPresident Mnangagwa. Ngalikhethe UMP onguye weZanu PF lidombo elizafika ePhalamende lapho engikhokhela khona. Na iPhalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebunjwa khona. Now nxa ungusipika kumbe lowo okhokhela iPhalamende, alisuwe sipika walapho ozala khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla leZanu PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
The Voice of America.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu PF uMnumzana Xavier Kasukuwere esokuthi wesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe-Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa iziqondiso ze-Statutory Instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yiZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe sefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe haya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele legqwetha likaKasukuwere, unkosazana Jacqueline Sande, yena othi abavumelani lesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Asinqumo lwethu thina sithi uphambanisile sibili ubaba uChitapi, noma nje simhlonika thina sona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act iguquliwe, njalo-ke nxa iguquliwe kusho ukuthi lokhu abakudintileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo, hhayi lolo lika-2023, ngoba yikho kuthiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ithi lila lingaguqula umthetho we-Electoral Act, kumele-ke ungasebenzi nxa kuyukuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili ubaba uChitapi, njalokunjalo sizabona ukuthi sihambise sibili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana lalokhu akuthileyo, ngoba thina sithi hhayi kubona kwakhe sibili kabonanga kuhle.
isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sizabe silitshela kodwa amalangaza sizabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkantolo yaphezulu e-Supreme Court. Ngoba thina siphikisana lokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena uthi hayi akuguqulanga lutho ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngamathathu. Sokuthi ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthi ukuthiela nxa utshintshile sokuthi ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma ati thina siyaze kumele ayingasasebenzi nxa kuyithinga ngale lokhetho sokuqanjiwe kusho ukuthi umthetho lo olethwe i-SI-140A kumele usebenze asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga ekusemthethweni kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo hatshi olika-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweta kaSukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibone ukuthi inkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho zikhuluma zibona ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhethweni kodwa thina siyabe sibone ukuthi hhayi lokhu bayakutsho nje kodwa lo olethe udaba lakhe umavumangana sazangane lisho ukuthi athengise sibili ukuthi upresident uZakasukwere ube ngekho lapha eZimbabwe ekwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Ngokunjalo nje sibona ukuthi amakhethethu la ukugekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sikile kumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi kumbe ungani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iindaba zakhona ngoba sabona ukuthi umthetho esibili awusalandelwa sekungani kwenzela ukuthi nje kule minye phakathi lapha emaseni mangaka ngani kafuni sibili kubona ezenzo zakasukwere lapha ekhona ekhethweni ngoba ngani yesaba ukuthi zamthela iindaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhuha lokhu esilicelayo ngoba udaba lolu alukhangela ngendlela efanele.
Unkosazana Jacqueline Sande ligqwetha likamnumzana Sevia Kasukwere owababa isiphathamandla sezanu PF limuzwe ekhuluma ecingweni lapho lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle, ukuvuselela umnotho, ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo, ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo, ezemfundo lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi amabandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa, kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwadzana, yena ophila ngokuthengisa, uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Ma kungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela kungasijabulisa lakho njalo. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
Ngasikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo. Okumqoka ukuthi bathole amathuba afana labesilisa, njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali kulokutshona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu, iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats Lead, uNkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavotele umfazi, whether ngwe ZANU PF kumbe ngwe Triple C kumbe ngwe MDC kumbe ngwe Lead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivotele nafazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi lawa futhi bengaluza abanye anti yabonthi inhambe yabantu angafazi iyalokhu isibalutshwane ikwesi kuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaneyngedli labantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivotele nafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma abesifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hathi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho kwenzakayo, yonke izinto zipho ngoba into ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bamele bayivotele mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu beZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazwe. Ngoba kathesi uma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owendelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, uNkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabekomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission lokufundisa uzulu ngezokuvota. Zisithi bezivele zilulindele bese luphuzile ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqhutshwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende lamakhansila. U-Anastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo bathi lanxa kukuhle ukuthi abezeki baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuza kobulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lwenziwa yizeki luright sibili lokufundisa abantu and lusemthethweni kuright kakhulu. Kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi simbona ngani ama-elections, election date seseduzane. So angazi ukuthi bazakwenza yini ukuthi befinyelele abantu bonke. So yikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani. Kodwa ikhona kuhle kakhulu ukuthi be fundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibangani Nyathi kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Salomukele uhlelo lwe-voter education baphuza ukuluqalisa. Salomukele uhlelo education baphuza ukuluqalisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nokuthula Mlotshwa uyaluncoma uhlelo lwezeki.
Siyabonga ukufundiswa ngohlelo lokuvota, beqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezeki ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
Ngo-7 ekuseni kuze kuyevalwa ngo-7 ntambama, sithole izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe, uqonde ku-polling station mhlaka 23 August. 2 days before ku-polling station amabizo enu abe khona ku-voters roll eyabe ifakwe emdulwini. Liyakwanisa ukuhamba liye-checka, then even liyakwanisa uku-checka ngamafoni enu. Ungatshaya *265#, iyaphuma i-polling station yakho okumele uqonde kiyo mhlaka-23 August 2023. Libe kwasithi ngama-harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama-elections i-1 day kuphela. Siyabe sivotela ukansila, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezeki lokufundisa uZulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238 njalo alulamigoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezeki. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa kumele beqale bethole imvumo kuzeki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
sekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre wobulawayo. Kuculwa, kugidwa, kukhunjulwa ababili abaculi, u-Elvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obetshaya ingungu ama-drums bengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi zejwane ababi zejwane. ababili lawa ababhubhele engozini yomgwaqo osuka koBulawayo siya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edlileyo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ekhuluma embuthanweni obabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathintambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabukile ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye bethu baginywe yilufa nabo bayezethandu bethu. Abanye siyabakhalela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekele ngoqobo. Sicela umusa ungenele kuzimbuli. Thanda ukubonga ngokuqakathekileyo ama-artist. Hlalani linjalo zihlobo zami. That's the way to go. Unite for a cause.
Uthathwa wabo wakathe mikosi Mavini Mpofu othole kulingozi uNkosazana Thembele Nkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
Uthe mikosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala, ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha emncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ndilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana lo Maviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlelwe ngokubhubha kwababili laba, okufakazwa nguClement Magwaza abakade besebenza labo.
Abafowethu bemphila labo kabuhlungu, basithiye kabuhlungu. Okwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi kukhathaza imimoyethu kakhulu. Inkosi kayingenele uBrahim Umfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame, sikwazi ukuthi siqhubeke ngemsebenzi siphambili. Engakubika kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla ade libasapoti abafowethu.
Omunye umculo lodumo osebuhlungwini ngonkwali
ma-eli lawo Maviri, hhayi lisitshile isikhala esikhulu kakhulu, lisuse ubuhlungu kodwa ungasenani kube yintando yenkosi. Thina wethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
UThandizana ucula ekoBulawayo ukhala ezimathonzi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ukulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni. Isihluku esingaka engathi uJehova angapholisa amanxeba kwabaseleyo, imuli labangane lesihlobo. Sengathi imphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahliwele kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwo. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu okulahlekelwa ngumaeli lomaviri. Sinethemba lokuthi la majaha aseleyo aza aqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ithi majaha akithi, bantu abami lalani ngokuthula.
Namhlanje isidumbu sikamunye u-Elvis Mathe sikhanjiswa ekhaya kibo eMagalela eTsholotsho, lapho azanqotshwa khona uThembi Nkosi Mavili Mpofu, yena ozabe wayela uveve koBulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kama-eli Elvis Mathe, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Mavili Mpofu, insimbi zezwane yisizwe.
Namhla amaqembu ezomculo azatshaya kuze kuse eTsholotsho ephelekezela abangane babo. Yimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. I'm gonna
iqembu lelo ele insimbi zejwane sithi dudu umuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uma eli kanye lo maviri. Ku-Livetalk namhlanje likhumbule ubana sikhangela kusabalala kwenkokeli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe. Sikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokusele insuku ezilishumi-lambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.